Banana masiva baba mkhulu babelo
Ukhona lomasiko lokuphila kwabantu soko zonke namhla sikubekela phambili ngodaba lomankazana asezibika emajakeni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana sikhathele nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Sinjani balaleli lonke abestudio 7. Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friend abe yabelokhu elayikhaya ngabahadi. Nxa ijahambe lingafaka noma yi-picture noma yi-comment lacommenta abelokhu efaka amahati abelokhu endingelela make sure ukuthi uba friend nomuntu lwa up until baze bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuwhatsapp uthando soluqalisile khonaphana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziyo ukuthi umuntu omunye nomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye bayachesta lebusuku uyaphosta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ehlangane khona aphoste phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi yani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa kakhulu kakhulu bakwenzela ebusuku ubuntu wabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma engaphosta ngo-3 noma engaphosta ngo-1 noma engaphosta ngo-2 ebusuku bayaqoqa from kuphoste epostiweyo baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye kuwhatsapp khangithi ukutshengisa ukuthi umuntu free but manje labo ababe belabanye kanti ulalobamba ifoni ebusuku so yikho okwenziwa ngosisi labobhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubalanda Mathe laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bayazibika ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uze uthaya intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalowo mfana besimhleka kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni sowafaka ama-50-50 ama-rights sonke sesiyalingana unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje isokwafika le nto leyabathi yi-technology yamafoni lawa ayisekho ijaha elibizayo intombi ihambe endleleni laphana liyisukele liyicele uthando alisekho ijaga ngesikhathi samandla sekuyijaga sokuthi kuze likhombise kuyikuthi manje liqale lithole ifone number seliyazibika ke ngefone number. So odadewethu bayakubona lokuthi siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni so kutho ukuthi nxa engalafoni-ke kasakhonjiswa ke makunjani. So yikho odadewethu-ke sebethi manje-ke bona ngcono bezibike mina ngilibona iphutha odadewethu uma bezibika bezikhombisela amajaha ngoba awasekho amajaha lana emandulo ayemisa intombi loku ihlanya ayibambe ayimisa ayibambe awasekho okwamanje ngesikhathi samanje amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole ifone number mangalathi ifone number kuthi intombazana leyo siyahlala injalo iyaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingadoli ijaha. So leyo ntombazana sokufuza ukuthi yena izikhombisele so balelungelo odadewethu ukuthi basikhombise angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Simalapha kuhlelo lwethu lwalamhlanje kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
inamasiba wenaasenziwemanelaobabamkhulu babelobo logogo